Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgcibelo mhlaka 29 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande. Endaweni zethu lamhlanje. Ibandla le MDCT lithi alizikhathazi ngamazwi kaNkosikazi Grace Mugabe awukuthi uMongameli Mugabe akhethe ozamelana.
Sina nje ibandla le MDCT elikhokhelwa ngubaba uTsvangirai okungumana okwenziwa nguGrace Mugabe. Asonto singayilandela ngalesi sikhathi abantwana baseZimbabwe besidla indlu yangoluzi.
Abasakhulayo beZimbabwe bahlangana labakwamanye amazwe eMalawi behlaziya udaba lokuguquka komkhathi.
So ngakhangelisa ama-drought akhona esiwabonayo kathesi ukuthi yiyo i-climate change yangkhona uthi izulu seliphuza ukuthi liqale ukuna lento ezinjengalezulu.
Abamela izakhamizi zamadolobho bathe gwaqa eMtare labamela amakhansili kuhlaziywa indaba zokusebenzelana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le MDCT lithi alizikhathazi ngamazwi kaNkosikazi Grace Mugabe awukuthi uMongameli Mugabe akhethe ozamelama. UNkosikazi Mugabe umangalise abanye ngolwesine lapho athule khona amazwi ngoba waziwa ngokuthi uMgabe uzabusa loba sefile. Sixoxe lomsekelo esikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe ukuthi ibandla labo lithini ngamazwi kaNkosikazi Mugabe.
Sina nje ibandla leMDCT elikhokhelwa ngubaba uTsvangirai okungumana okwenziwa nguGrace Mugabe. Asonto singayilandela ngalesi sikhathi abantwana baseZimbabwe besidla indlu yangoluphi. Yeze yithi yithi yikwesithi isifiso zikathemba lo amukela. Nxa kwakuyukuthi uMugabe kumele adinge umuntu ozathatha nxa yena esehambile, ayisinto ethukelwa ebandle. UMugabe yena kwakumele ukuthi vele engakhokobi agule nje akakwazi ukuthi unyawo lapho lukaledilupho lukaright ukuthi kwakumele azise uZulu ukuthi uzatshiyela bani intambo asalebusa leli lizwe. So kwaGrace ngasekulandeni ngoba okwakhethela emacansini thina kasikho emacansini abo.
Kungakutshengisa na ukubana uMongameli Mugabe usediniwe usefuna ukuthiya isikhundla?
UMongameli Mugabe kadinwa nganamuhla. UMongameli Mugabe wadinwa vele ngabe-2000. Uvele usekhathele ngomuntu nje osesetyenziswa ngabahulukuqa amasela ezanu asebetshentshe imoto yabantwana baseZimbabwe besidla bekhomba ngowaphakathi nasidla indlu yangoluthi. Ngamasela la angafika uMugabe aphume ngoba bayakwazi ukuthi uMugabe angavele achiye lapha bona iy'mpilo zabo sezilingintanjeni.
Manje pho nxa sekungeniswa ezokuba ngazwe ikakhulu nxa sisizwa uMongameli Mugabe esithi yena inkokheli yebutho ingangeneli kwezombusazwe, akufaki yini ilizwe engozini lo?
Kuvele thina sikwaziyo ukuthi inkokheli zamabutho bezivele zisebenza lezana. Kodwa empilweni sonke nje siyazi ukuthi nxa uduve liqoqoda kondlovu luzamnemetheka. Uduve lonke lumnemethekile nabo inkokheli zamabutho labo sebekwazi. Esikukhuthaza kibo ukuthi lapha kasibi esikuchoyo ukuthi kasikhiphele abantwana ebugqibini labo ngabakhiye ubudlwangudlwangu bokuhlukuluza abantu ngobuduko lolo olwenzakale bantu labo balinyena.
Alo-ke uNkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Abasakhulayo beZimbabwe bahlangana labakwamanye amazwe eMalawi behlaziya udaba lokuguquka komkhathi. Lo mhlangano oqoqwe ngumanyano wabezokholo oweWorld Council of Churches. Sixoxe lomunye wabasemhlanganweni lo umnumzana Masimba Kutshera othi kuningi asebekufundile ngalolu daba oluphica abanengi.
ku Echo School. Echo School itotwa WCC World Council of Churches. Lapha esifunda khona ukuthi singagcina njani amanzi le climate and then also food and health. So imfundiso enikwa abasakhulayo laba from about 20 African countries ngendlela ezothi ngiyagcina njani amanzi ngokuthi iclimate yethu singayigcina kanjani.
Manje abakhona ngapho ngabamazwe atshiyeneyo na, njalo ngasitshela ukuthi abavela eZimbabwe libangani?
Kunabane abavela eZimbabwe kodwa kule South Africa, kule Zambia, kule Cameroon, kule Lesotho, kule Ghana, kule Kenya, kule Tanzania, wona Ethiopia, namazwe amaningi nje abasakhulayo abavela kibo lalapha eMalawi bakhona.
Manje imfundiso elizayithola khonapho likhangelele ukuthi izasebenza njani?
Njengoba iWorld Council of Churches isebenza nama church atshiyetshiyeneyo, sikhangelele ukuthi nxa sesibuyela emazweni ethu sizahamba lapho esikhonza khona bese sinceda abanye abasakhulayo ukuthi sibafundise njalo ngemfundiso esiyithole lapha. So kungaba singathi ngokuchasisa yi-training of trainers eyokuthi nxa sesibuyele lapho esivele khona bese siba le mfundiso lapho esikhonza khona ukuthi singenza njani ukuthi sikhuthaze abenkonzweni nohulumende nje ukuthi adinge indlela angasebenzisa ezingenza ukuthi sigcine umhlaba wethu, sigcine amanzi, sisebenzise amanzi ngendlela okuthi siyakwanisa ukuthi thina lezinye inyamazana ziphile njalo.
Lona udaba lomkhathi luthathwa njani eZimbabwe? Ubona ungani baningi yini abakholwayo ukuthi kulokuguquka komkhathi?
Ubona njengalokuthi bakhona abakholwa ukuthi ikakhulu abantu abadala ababona ama-weather patterns echintsha kodwa angikaboni ukuthi uhulumende naye uthini ngakho. Khanya njengani asikabi lama-policies aqinileyo kakhulu azasincedisa ukuthi lathi sibele singa-affecta kakhulu nge-climate change. Kodwa ungakhangelisa ama-drought akhona esiwabonayo kathesi ukuthi yiyo i-climate change yangikhona uthi izulu seliphuza ukuthi liqale ukuna lento ezinjengalezo.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ongomunye wasemhlanganweni wokuxoxisana ngezomkhathi ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselilongwe eMalawi. Abamela izakhamizi zamadolobho bathe gwaqa eMtare labamela amakhansili kuhlaziywa indaba zokusebenzelana. Abamela inhlanganiso zezakhamizi phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe United Residents Association ngumnumzana Marvelous Khumalo lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo. Sixoxe lomnumzana Fuzwayo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okay, no, sihlangene singama stakeholders e local government, ama local government, ama residents association, ama chief executive officer, lamanye ama councillors selected few nje kule ncwadi ibhuku esibhizi ngalo esizama ukuliformulator elizabe liyi-guideline yokuncedisa ukuthi how do we engage each other as ama residents le la makhansi mele ukuthi i citizen participation siphakamisa njani collectively as council as residents. Into esilesikhathi si discusswa so sokuzanywa ukuthi kuphumele framework yokuthi kusetshenziswane njani ukwenzela ukuthi kungabe lolokela kona kade kusenzakala ukuthi kuhlala ukuxatshwana i-council ngale izakhamizi zizodwa ngale. Sinxa kusenziwa ama processes e-council wonke umuntu abe khona abe involved sihambeni sonke kanye kanye sisuka ku-dimension yakudala leya eye-citizen engagement ukuthi i-council iyahlala i-decide siphongusitshela siye ku-citizen participation lapho esihambani sonke kanye kanye sindawonye.
Ungasitshela ukuthi lihlangene lizinhlanganiso kuphela kumbe lama council akhona?
La bekhansi njengoba ngishilo bakhona kulama-chief executive akhethwe wamanye amakhansi kwakhethwa abama-residence association njengoba lizwile uzolo uMavela Sikhumalo ekhuluma ukuthi sisonke la kuma-residence yithi noMavela Sikhumalo kulama-town clerk kulama-chief executive ama-rural district council labantu be Minister of Local Government ngokwabo.
Manje izinqumo elizazithatha likhangelele ukuthi ziza kuthwa njani phambili.
Kuza phuma ibhuku elizaveli handbook ukuzathi nxa ingetwa kusetshenziswana phakathi kwezakhamizi lamakhansi kube yi-reference point. Wenzethi nxa kuthi kuyaxatshwana sibuyele ebhukwini sithi hayi savumelana ukuthi sihamba so. Kuyayireducer i-conflict ehlezi ikhona phakathi kwezakhamizi lamakhansi. So usithemba ukuthi ibhuku leli lizaphakanyiswa nguminister li-adopte kube yi-handbook yokusebenzisana phakathi kwezakhamizi le-local government.
Alo ke ngumnumzana abekezela amaduma afuzwayo owenhlanganiso ye-United Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemutare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampaba kuvembula
yikudivana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngisemayitengwe emngceleni we-Plumtree le-Botswana eBambazi lapho izakhamizi ezikhala khona ngokwenzakala kulumngcele. Ngilesakhamuzi umnumzana Thamani Ncube yena oke waba ngukansila wakomadlambuzi. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo Nkomo. Ngiyabonga lokuamukelwa ngabalaleli.
Lithi kwenzakalani?
Lapha kulohlupho emngceleni weBambazi imayitengwe border post. Thina abantu bangapha emkhonweni weplanti esikhalangeni sivele silobudlelwano kakhulu nabantu beButswana, sibuye sibe nobudlelwano nabantu beSouth Africa. Njalo iningi lethu livele kusukela ngabo-1930 sivele besisebenza kuwona lawa amazwe. Kodwa ke into esisenzakala lapha isisimangaza ngoba imithetho esikhona sitshengisa ukuthi khona vele asila nabudlelwano nabantu baseButswana kumbe beSouth Africa. Njalo sokungani futhi kuqala khona ukusuka uyesebenza kwele-South Africa.
Lithathelwa izinto emngceleni ngobani abazithathayo njalo ngasizathobani?
Ungananzelela kahle kahle Nkomo, silala abantu abanewethu okuthiwa ngomalayithi. Uzathola ukuthi khona nxa umntwana esuka lapha ngenxa yokuthi amathuba omsebenzi avele emalutshwana, uyasuka akhangelele ukuthi khona aye ko-South Africa laseBotswana lapho kulamathuba angcono. Nxa esekhona ngale, into yokuqala ayicabangayo luhlupho aluthiye ngapha emuva, abantwana okumele baye esikolo, abadala okumele badle, njalo ebesekhangela lokuthi khona akula ndlela elula angathumela ngayo impahla. Yona ivele impahla yakhona ngapha eplumtree ungaze ungene kuma-supermarket uzathola ukuthi khona nge-South Africa kumbe ngeyeButswana. Ebesefisa ukuphathisa-ke laba bafowethu ukuthi khona abasekhaya badle. Kodwa nxa esefika emngceleni ufika athathelwe konke yizimra, ucina kungasaqondakali ukuthi khona kanti thina siyabe singahlosanga ukuthi khona siyawoda. Thina sihlose ukuthi khona izinto lezo zisiphathise sakhe ngapha ekhaya, sithuthukise impilo yemuli zethu.
Kahle kahle kuyini okuthathwayo?
Bathatha amagwili, bathatha i-cooking oil, bathatha impahla yokwakha kungaba izivalo lamazenge kumbe amaplanka. Uthatha nje even impahla zona lezi ezokugqoka bayathatha, akulanto abangayithathiyo khona vele.
Vethi sebekuthathile khonapho Ncube, bakuse ngapi?
Ngikhuluma ngisenza nje ama-storeroom awezimra agcwele okuthi khona legundwane alisela ndlela yokuhamba. Bakuthatha bakugcine khona lapho kuma-storeroom ona lawo. Ngaso kuthe kwathathwa ngikhole ukuthi khona kungahlala amalanganyana kwenziwa i-auction. Kodwa into emangalisayo Nkomo ukuthi khona thina abantu bangapha emngceleni akula auction esake sayizwa ukuthi khona yenziwe. I-auction yakhona iyenziwa kumbe yenziwe eHarare kumbe yenziwe ePlumtree ngoba akula muntu wangapha owake wezwa kuthiwa kule auction yempahla zona lezo.
Abadala bona abangena lezinto lezi kabakakufundi yini Ncube ukuthi njengoba zithathwa ngcono bayekele bengaze bangena lazo?
Kunzima Nkomo, lanxa benanzelela ukuthi khona ngcono bayekele. Vele kungayekelwa phela yikuthabalala kwekulilima, yikuthabalala kwePlumtree. Kanti abantwana bazadlani, bazagqokani, bazahamba ngani esikolo? Zona lezo zinto esihlala kuzo zizakhiwa ngani nxa bengasangenanga? So sokuyikuqinisela kuphela ukuthi khona abanye bacina sebechaja imali eziphezulu, njalo khona lokho kupromote ne-corruption ngoba kufuna kusiba lokufumbathisana khona lapho emngceleni okungaqondakaliyo. Ngikhuluma nje kulomunye udaha ocine esifa ebulawa ngabantu ezama ukuthi khona angayemngelela khaphise ngasecingweni wagcine ehlangana lezidlova zambulala.
Ludaba olusemapholiseni yini olokubulawa kwalujaha njalo kungaba sekhona yini oboshiweyo?
Ngokuzwa kwami undoda lo owabulala lo jaha wahle wayazinikela emapholiseni, so ludaba olwaphenywayo ngikhola ukuthi khona lusemthethwandaba.
Hayi, siyabonga Ncubebe, kukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Siyabonga Nkomo, besifisa kakhulu ukuthi khona abantu bakithi abafana labo MP lamakhansila indaba le bayibophele amasokisi kakhulu ngenxa yokuthi khona abantu bakithi sizahlupheka nxa labo malayitha bengasakwanisi ukuthi khona babuyelwe mpahla njalo sebethathwa izimali ezifakelelisi. Bakithi silohlupho olukhulu kakhulu, ayikhanye lisisele indaba. Umuntu olethe ukudla kufanele kudliwe yimuli, akangafananiswa lo muntu odele ukuzathengisa.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lwake waba ngukansila wakumadlambuzi umnumzana Thamani Ncube olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba, sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi yezamasiko, sihlaziya udaba lokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnumzana Gande labalaleli.
Ya, ungasitshela ukuthi ulubona njani wena udaba lolu olokubana inkosi isikhona isimelele nje ukugcotshwa ngoSeptember?
Leyo Gande ngombono wami impica abadala ngobana kusesenembuzana ethize ukuthi igcotshwa nje inkosi leyo ivele ibekwe ngubani, ngoba akukabi nelizwi thina abanye sikholwa ukuthi inkosi kumele yethulwe emphakathini. Izinduna sezike zahlangana ngale ngasese labomndeni abenziye inkosi kube yibo abathi ithole eliyabusa ilizwe yileli. Leyo egcotshwa mhla ka-12 September njengoba sisizwa, ngokunye nje lakho thina abanye okuthi phicayo, thina abanye sikholwa ukuthi inkosi kumele iphume endlini yenkosi yokugcina uLobhengula. Kodwa-ke amanye amadoda lamadodakazi esizwe bathi hhayi, yena lowo okugcotshwa mhla ka-12 naye ulungile ngobana laye usuka endlini yobukhosi endlini kahlangabeza abathi nguye owawumempini wabusa ngemva kokuba inkosi uMzilikazi ishonile. Lokhu umkhulumane wayengasekho. Kodwa mina nxa ngithi ngiyakhangela ngibona inkosi yayikabi khona kasikatshelwa lingabe likhona igama lalo ozaba yinkosi, kodwa amakhumalo nomtokazi bebengakethulelwa ukuthi phakathi kwamakhumalo lowo endlini kaLobhengula ngubani ozaba yinkosi. Ngakho lokho nje lathi sikubukele sikukhangele.
Manje pho nxa kuyikuthi kungaziswa njengokutsho kwakho kubikelwe uZulu, engemukeleka yini ubaba lo osethiwa inkosi?
Kunzima ukuthi emukeleke ngobana isisusa sendaba yakhe singathi sibucayi kwabanye bethu, njengoba kukhulunywa nje langamaphupho langelizwi likaNkulunkulu elimthumileyo. Kusuka ngathi kube kuyaxaka ukwamukeleka kwakhe kwabanye esizweni sikamthwakazi kuba nzima khonapho, ngobana imbali yakhona kayicaci. Yebo, abantu izibongo baguqula kusiya ngokuthi bakhulele ngaphi, kodwa abanye bathi khonale labathi wazalelwa khona ngowakibo sibili bazaqhambelo yise ukuthi hayi ngowakoChuma, kodwa Phithi usengowakoKhumalo. Unenganyana nje ungathi kuyaphica ukuthi amukeleke kwabanye ngobana indaba yakhe kayicaci kahle, ikakhulu izinto zamaphupho lezithandela abalaleli ziyahlupha kungalandelwa izinto zamaphupho. Kungathi ngaba lukhunyana.
Bakhona abathi umndeni wakoKhumalo ungani umadolonzima kudaba lona lolo olokugcotshwa kwenkosi, yikho ke lo osekhona kathesi bazamamukela ngoba ubukhosi sebukade bakhulunywa kodwa kungela okwenziwayo uthini wena lo
yeah ayi ngiyabezwa ngoba sekuzikhulule eminyaka evayo kungela nkosi kulesizwe samandebele kodwa ke kangiboni ukuthi kambe njengoba sengudu kekisikhathi esingako ukuthi ungabe kuthathe kugijinywe kubekwe nje inkosi kungalandelwanga indlela zakhona labo abanye babona sekubaphuzele yebo kambi kodwa kakuthithiswe mina ngombono wami kakuthithiswe wona amakhumalo la nezinduna kabenze baphangise banike isizwe itholo okumele ihlale esihlalweni sobukhosi ukuthi ngenxa yokuthi amakhumalombe amadolonzima aphuzile hayi ngokunye lokho phela inkosi yona ngokwayo kayisiyo kubusa amakhumalo yokubusa umthwakazi wonke amakhumalo bayingxenye kamthwakazi bayindlu nje eyakhupha inkosi kodwa phela asiyo nkosi yakokhumalo kuphela ngesizwe sikamthwakazi sonke ngabo bangathi bona yebo sewuphindile kodwa-ke ngabe bona bakhuthaze bathithise amakhumalo bawakhwezela ukuthi asukume anike abantu inkosi masinyane kunokuthi kube sekuqunyelwa kwenzele ezinye izinto ezibona ngathi ayisilo isiko okumele ngabe liyalandela ye kuphuziwe kodwa-ke lanxa uphuzwe sizwa lawo amakhumalo ethi awusensuku zatshwala singaphiwanga igama lalo okumele abe yinkosi evela emzini lalo bhengula
hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleni
hayi siyabonga mthwakazi kodwa ngiphoseleleli elokuthi bantu bakithi indaba yobukhosi le ingaze yadabula isizwe phakathi laphakathi saswelakala ukuthi kuhlalwe phansi kulungiswe lokhu ngoba kuzasihlekisa ngezinye izizwe sibabitshwane kangaka sizame ukwenza into enkulu kangaka sibe sesikhanya sesidabuka laphakathi futhi mthwakazi bambanani kulisani indaba le kuhlalwe phansi kuphume inkosi eyodwa hathi into eyenzaba ngumhlolo sekulamakhosi amabili
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu
sengigande
lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zindi Mkandla ebesixoxa la uhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba ale balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi kambe abesifazana bayalungiselela ukuvota ngobuningi babo kukhetho oluzayo. Sixoxa noCouncillor Brenda Mpofu kaWard 23 emlume 2 eNkayi. Yena othi kule mpawu zokuthi ibandla elibusayo leZANU PF selisebenzisa ukudla ukukhankasela ukhetho siyakwamukela kuhlelo Khansela amalungiselelo okhetho aqhubeka kanjani esigabeni sakho
singathi vele lokho esiwenza ngokuthi sitshela abantu ukuthi khona kumele bayeregister abantwana abale 17 years this year next year ababesekele 18 years asabangenelisi ukuvota ukuthi bayeregister ukwenzela ukuthi next year banjani bavote njalo abangelazithupha siyabakhuthaza kakhulu ukuthi khona kumele baregister bonke
aliqondani lohlupho loliyana lokuthi kulabantu abangalama birth certificate abehlule ukuthatha izithupha kukhona usizo abalutholayo
ya usizo lukhanya luza kuba khona ngoba sake sakhuluma ngakho sibili kakhulukazi bakweyami wadi bake bangifonela abantu bona laba abazothathisa izithupha bathi khona kumele ngibhale ilist yabantu abangelama birth certificate labangelazithupha labadala abanye abalahle izithupha kwenzela ukuthi bancediseke bethathe izithupha kwenzela ukuthi bavote
abesifazana lamantombazana basukumela phezulu yini lapho
ya kukhanya basukumela phezulu sibili bakhanya bekuthakazelela lokhu
uke wangichathisela ukuthi kube le sehlakalo
nxa besika labana abantu abazosiholisa babuya lo transporter lwana onguye osiphalelayo ukudla nxa utransporter lona efika uzambona semile lesixuku laphana elabantu bona labathi ngabe bandla leli elibusayo angisho esexoxisana labo khona phana mina njengokhansila ngiyabe ngingasafunakali khonapho ngoba kulelinye ilanga engike ngaxoshwa sibili ngaphatheka kabuhlungu nzima kubi sibili ngaphatheka kubi kuyena leyo ndawo kwathiwa mina kangifuneki ngoba mina ngwe-opposition party umuntu ofunakala ufunakala uchairman weZANU PF so mina ngabuza ukuthi why kufunakala uchairman weZANU PF ngoba ukudla lokhu kayisikho kwezanu ayisikho kwe-MDC ayisikho kwabani ukudla okuzoncedisa abantu abalamba njengoba nje kuyalanda
baze bakuvumela yini
bagcina bengamvumeli ngoba indaba yakhona sayagcina amanye ama councillors la ukuthi babe hlangana la kushupho lungabagcina sikukhuluma ngale ecouncilini. So ecouncilini ngale sithe sikukhulumile sathi hayi kulonkazana okuthiwa nguAmanda nxa efika emawardini ethu ufika asiphathe kanje ethi thina njengama councillors kasifuni ngoba thina singabe MDC. So ke uDA wasesithi hayi uza kulungisisa. But okwamanje uAmanda lo hayi kweyami iwadi hayi kazakabuyi. But la malunga la ebandla la bathi ngelibusayo bayabuya besike bethi bona yiboba aziphetheyo. But mina njalo ngithethwe ngabantu angiso councillor weMDC. Mina ngicouncillor wewadi 23 engakhethwa abantu ukuba ngiyebamela ecouncilini. Ucouncillor ngingamlinganisa ngithi unjengomama womuzi. Nxa kubuya ubaba ebuya le paperback iyemukelwa ngumama hayi abe senjani senika abantwana ngibona ukuthi abantu ba abantu besigaba abangithethayo abangivotelayo bayathiwa yini ukudla ngemfanelo akuphiwa iside A1 yini njengalokhu okufuna okwakufuna ukwenzakala ewadini yami.
Ubona ingani lesi sehlakalo singaba lokwenza yini lokulungiselela ukhetho?
Ubunzima sibili ukuthi ubuza kuba khona ngoba kathesi futhi inqabe batshela bathi hey kuliya ama-rice abuyayo lingalandela ukhansila. So kathesi ngeke ngabiza umhlangano sithi ngifuna ukuhlangana lezakhamizi sibonisane ngoba amanzi lohlupho lwamanzi ngathi abazange bebuya abadala ngendlela ukuthi kubatshela ukuthi lingahambe emhlanganweni kakhansila ukhansila kalakudla ukhona ozabuya ophethe ukudla.
Ungabatshela liphi abantu besigabeni sakho ngokulungiselela ukhetho lokuvota lalokho okwenzakalayo nje?
Ngiyabakhuthaza ukuthi kungathiwa kuyarejistwa behambe beyirejista. Kuyabe kunomuntu othatha isithupha, kunomuntu lwana oyabe ehlezi laphana oyabe erejista abazavota ngisho. So kumele alungiselele ukuthi namuntu uyathatha isithupha, iqeda ukuthatha isithupha ahla rejiste khona futhi next year kumele anjani angene ekhethweni ayevotela umuntu omthandayo njalo obona ukuthi kule future.
Isibongele ukuxoxa lawe kuhlelo council.
Hayi ngiyabonga kakhulu ngithi iwadi yami wonke umuntu angikhethi bandla ukuthi liphi bandla ukuthi kumbe kasozavotele mina kumbe uyavotela mina kodwa emva kukhuthazayo ngontanga kakhulu abangelazithupha labadala abalahla izithupha ukuthi bahambe bethathe izithupha beregiste next year baye kuma-election.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo councillor Brenda Mpofu kaward 23 emlume 2 enkanye. Asisenelisanga ukukhuluma lamalunga ebandla leZANU PF esigabeni senkanye ngalolu daba. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lize ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile. Ingoma Don't Call Me Le Japere esiphiwa ngu Socks. Sizivela uhlelo lwethu lwanamhlanje singakehlukani sikhangele inhloko zezinye zendaba. Ibandla leMDCT lithi kalikhathazeki ngamazwi kankosikazi Grace Mugabe awukuthi umongameli Mugabe akhethe ozamelama. Abasakhulayo beZimbabwe bahlangana labakwamanye amazwe eMalawi behlaziya udaba lokuguquka komkhathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.